So we seek out this in the Bago VOA in the Belem.
Linga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurawundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe nesikhumbuzo sabantu laba.
Almost 40 years after incident lebe lokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani.
Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika nezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofitha uTB Joshua.
Kumele sifunde sibe kwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lijilatshe ukuthi insuku zayo wonke ozelwe ngowesifazana zibaliwe.
Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwaqala ngenyanga kaNhlolanja liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni.
Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu baze bamadolo nzima bahambe nzima ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhubeke yenza umcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurawundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabo. Ilitshe leli lalibekwe ngeviki edluleyo lapho ukwathunjwa khona abantu abalitshumi lambili andubana babulawe ngamasotsha eGugurawundi. Ekupheleni kwenyanga edluleyo kwantshontshwa elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu abangamatshumi amabili lambili abatshiselwa endlini ngamasotsha eGugurawundi eBhalakwe. Emcimbini wayizolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezibalisa izihlobo zalabo ababulawayo nenkokheli zomphakathi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite uMnumzana Zenzele Ndebele obusemcimbini lo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani lombuthano.
Emcimbini lo okade usesilobela kukhunjulwa labo abayi 11 abacatsha ngesikhathi seGugurawundi ngo-1985 bekulabantu nje abalihlekana ngenxa yezinto zeCovid lezi, ikakhulu bekule muli ezakhonapho ezalahlekelwa yizihlobo, abantwana abafelwakazi labafo wabo balabo balahlekayo. Ubaba Motsi nguye okade engumfundisi lapho unike ilizwi. Izakhamizi ngathi imuli zakhona lazo lasezinika ithuba zokuthi bekhulume ukuthi kwahamba njani nokuthi bazwa njani almost 40 years after incident lebe lokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani. Abaningi abakhulumile lapho bebekhala nje ngokuthi bona abakufunayo ukuthi bangathola amathambo ezihlobo zabo, kumbe bazi lapho izihlobo zabo ezalahlelwa khona ukwenzela ukuthi labo bephosa ilitshe. Ngokunjalo hayi ngathi umdlalo kumbe ngithi asubonga somdlalo ngithi kona umkhuleko lo kumbe isikhumbuzo lesi sihambe kahle kakhulu, akula nje ngisho into ephambanisileyo loba nje sikwazi ukuthi ilitshe lelo kade kumele livulwe bese litshontshiwe, kodwa konke kuhambe ngendlela kade kumele kuhambe ngayo.
Zona izakhamizi zithini ngokutshontshwa kwelitshe leli?
Izakhamizi ngathi zidane kakhulu ngoba abakhulumileyo bebesithi bona sebeleminyaka phosiyon eyi-40 bengelaso isikhumbuzo leso, bengazange bahlala imfa, bakhalela labo abacatshayo. Bekulithuba labo elakuqala namuhla ukuthi behlale njengemuli zonke ezalahlekelwayo bekhulume ngendaba le. Kibo indawo le ekafakwa kumainti plaki le bekuzaba isikhumbuzo lapho kade bezafika khona bekhala nxa becabanga imuli zabo, befike labo bebale ukuthi akwakulobani lobani. Kodwa-ke akusenzakalanga ngoba sitasukeke safika zantshontsha iplaki le. Bakhuluma njalo ngokuthi khona nxa uhulumende weZimbabwe engayisuye owantshontsha laba abalahlekelayo kwezinziwa kuyini ukuthi khona isikhumbuzo lesi sitshontshwe, ngoba bathi bona ukutshontshwa kwesikhumbuzo lesi kuyatshengisela ukuthi kulokwenza lo hulumende weZimbabwe ongafuniyo ukuthi into le ikhulunywe. Yikho ebuyile kumbe ethuma abantu ebusuku ukuthi bezontshontsha i-memorial plaki le. Bakhuluma njalo abanye izikhulumi ukuthi khona yebayezwa kukhulunywa national reconciliation lokuthi abantu bexole kodwa abantu bazaxola njani into ezinje zilokho senzakala bazaxola njani ababonelayo bengazanga babuya baxolisa omunye esinye isikhulumi sithe khona sona sizaxola nxa labo abenze okubi labo abantshontsha izihlobo zabo bengaphenduka bebatshela ukuthi bona izihlobo zabo bazisa ngapi
bebebaningi nabantu abahambileyo njalo kade bekhuluma ngobani amagama abo njalo lokuthi izihlobo zalabo ababulawayo khonapho kade bekhunjulwa bezikhona na nxa kade sikhona ungasitshela ukuthi bezisithi
abantu bebaningi phosa ama 30 something ukusika kubo 45 khonale but njengoba ngijula ukuthi khona uhlubo kade lukhona lapha these days kule COVID eZimbabwe maximum number abantu engaba khona emcimbini ngabantu abayi 50 so lalabo kade be organizer belungiselele uhlelo lo bakubeke sobala ukuthi abantu abazafika lapha abamelanga bebe yi 50 ngoba besazi ukuthi mhlawumbe uhulumende angabakhangela esebezama ukuthola excuse yokumisa umcimbi lo ngokuthi abantu bebaningi manje Mrs Khumbuzo lesi sesithi sebeqise inani labantu elivunyelwayo emhlanganweni abantu kade bebuyile labo bebekhona abantu bebhejuli kaZulu ofuzwayo uGifford bebekhona njalo umfundisi ngikhulume ngomfundisi uMotsi ubekhona uEfincube layo ukhangile lezi nezi izinto ezamalungelo abantu bebekhona njalo ngathi ama imbulo eziningi mhlawumbe out of four abantu bonke labo bebekukhona nxa emebe imbulo ezimbili bezintathu ekade zingekho but abaningi bakhona bezimuli lezi abantu abacathayo bebekhona emcimbini lo
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Amakholwa esiKristu awezwekazi leAfrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa izimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua wakwele Nigeria. UJoshua wayesazakala ngokuthandazela abagulayo labafuna izibusiso bevela emazweni atshiyeneyo ukubalisa leZimbabwe khonale esontweni yakhe yeSynagogue Church of All Nations kwele Nigeria. UJoshua ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57. Ubezenelisa iminyaka engamachumi lasificaminwembili ngomgqibelo ozayo. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ngalolu daba.
Silusizi kakhulu lathi sikhala lemuli eyako Joshua sikhala lebandla leskoan leSynagogue Church of All Nations labo bonke nje abantu abathintakale ngale sehlakalo ikakhulu izizalwane zaseNigeria lapho okade esebenza khona labantu bonke nje jike emhlabeni wonke jikelele ekade bethintana akade umsebenzi ka prophet uTP Joshua okade ubathinta
manje njengamakholwa lina lithini ngemfa kamprofita kuyini esingakufunda ngempilo yakhe lembali yakhe
engakutsho nje ukuthi kumele sifunde sibe kwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lichilacha ukuthi insuku zaye wonke ozelwe ngowesifazana zibaliwe kula ukuthi ungubani ukufa kukhona ukufa kuyasifica futhi kungazani nje umuntu nxa sokusiza uyezwa uyabakwazi uyiqitibambile yakhe indima umnumzana ubaba umphupho umprophet uTP Joshua uliqule ulibambile lakhe ichaza uyiqedile yakhe indima ugijimile ugijima okuhle usebenze kuhle kakhulu sibe sibona nje silandela impilo yakhe ngumuntu othanda abantu owesifundo esinkulu kakhulu kumele sizifunde ukuthanda abantu ukuzehlisa kanti njalo lokuqhubeka nje udedication esingathi idedication ukuzimisela kokusebenzela uNkulunkulu so usifundise lezi zifundo ke uTP Joshua kalale ngokuthula mlindele umqhele wakhe ozawephiwa yinkosi uJesu
lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 selokhu uhlelo lokuhlaba abantu lwaqala ngenyanga kaNhlolanja. Liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni. Sekuzinyanga ezifika phose ezine lokhu lwaqala loluhlelo kodwa amanani akhona awajabulisi. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula ingxenye yesigidi 687,321 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Khona kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million elizweni. Lolu gatsha luthi kulomuntu oyedwa wesigaba se-Midlands obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kulabantu bangamachumi amabili lanye 21 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Abayahlatshwa basesebalutshwane kakhulu kulalokhu akade befanele ukuthi ngabe sebeyikho khona ngalesi sikhathi. Abakukhuthalelanga abantu ngendlela okade kukhangelelwe ngayo. Okubanga lokho yikuthi uhulumende akakhuthalanga yena ukukhuthaza abantu, aveze kahle kamhlophe ukuthi kungani befanele abantu bayahlatshwa, usizo lwakhona ungakanani, kanti ingozi yokungahlatshwa inkulu okungakanani. Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu bazaba madolo nzima, bahambe nzima, ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ngaleli nani elihlatshwayo namhlanje, kasoze uhulumende awenelise lokhu athi herd immunity, athi yena kusiyaphela umnyaka kumele abe sehlaba abantu abangu 10 million. Akusoze kwenzeke lokho ngaphandle kube nendlela ezibanzi azenzayo zokuthola amajekiseni amaningi, zokukhuthaza abantu bayehlatshwa, akhankase ngobubanzi kuhlatshwa abantu abaningi. Yiyo yodwa indlela ukuthi kwenzeke khona lokho.
Bona abafuna ukuyahlatshwa bakhanya yini ukuthi belokhu bemadolo nzima kumbe kungani sekungconywana, ngoba siyabona ukubana inani eselihlatshiwe singani liphansi kakhulu nxa kukhangelwe ukubana ilizwe leZimbabwe lilabantu abangafika bona 15 million.
Igciwane lecorona lisesekhona eZimbabwe, lisesekhona umhlaba wonke, nxa liseChina, nxa liseBrazil, nxa liseIndia, loba lingaphe emhlabeni kuyafana lokuthi likhona eZimbabwe ngokuba kungasa selifika igile liyamemetheka ligcwale yonke indawo. Kanti ke lisesekhona futhi khona eZimbabwe, ngakho abantu kumele bazivikele, baqhubeke bethatha amanyathelo okuzivikela, bangathi bona seledlule. Kanti ke njalo siyabona amajekiseni alokhu eshoda, kawandanga ngendlela efaneleyo, kakafinyeleli emakhaya kuzo zonke lezi ndawo, kakafinyeleli kuzo zonke indawo zedolobheni. Ngakho ke lapho kule nkinga khona, igciwane likhona kanti amajekiseni ayashoda. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge amajekiseni ande kakhulu, akhuthaze abantu bahlatshwe ngobubanzi, bazivikele, bangazi bathi bona igciwane kalisekho. Likhona nxa lisesemhlabeni, likhona, likhona laseZimbabwe. Abantu basengafa abazivikele ngendlela efaneleyo.
Wona umkhuhlane lo siyabona ungani nxa sikhangele amanombolo ungani usuphansi kakhulu. Kungabe kuyikuthi abantu ababalwa kahle na, kumbe vele awukho umkhuhlane lo elizweni njengalokho okutshengiswa ngamanani?
Yebo, kambe inombolo zibonakala seziphansi, kodwa ziningi izinto ezingaveza inombolo ziphansi. Okunye okubalelwa lokho kuyukuthi abantu kabathestwa ngendlela ebanzi kakhulu, kungenzeka njalo amanani abantu afishwa ndlela thile. Kanti okukhulu okufanele abantu bakwazi ikuthi ukuba ukubonakala kwamanani aphansi akutsho ukuthi ukufa kakusekho, ngokuba kakudingi ukuthi kufa abantu abaningi ukuze lawe ufe. Usengafa uwedwa, kuyabe kufelwe izingane zakho, kufelwe thina njengezihlobo zakho, kufelwe thina njengecommunity, kufelwe thina njengabantu belizwe leZimbabwe, labantu Africa, lo muntu nje wonke emhlabeni kumele aphile. Ngakho ke amanyathelo kumele siwathathe ukuzivikela, singabe sikhawunta abantu, sikhangela abantu, sibala abantu esithi basile kumbe bayaphila. Igciwane lisesekhona, lisabulala abantu, abantu abazivikele ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz short wave.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see the sun?
umsakazo weZBC ulodaba lokuthi eMozambique lizavuselela isivumelwano leZimbabwe eMozambique Joint Commission. Lokhu kulandela ukuvakatshela elizweni ngomgqibelo okwenziwe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philippe Nyusi. UNyusi nomongameli Emmerson Mnangagwa babikwa bephethe indaba ezimbalwa, kodwa udaba olumqoka bekungelwabahlamuki besiMuslim asebehlasele ilizwe leMozambique. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usezavula izibhedlela ezelapha asebekhulile kuphela. Leli phephandaba lithi isibhedlela sakuqala sizavulwa kusemthethweni ngolwesihlanu lugatsha lweNASA. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi bomsakazo wesikhombisa khona ngapho ngaseMelika. Ye, ngiyasola ngibingelela kakhulu lonke, ngisola abantu bakithi komthakazi, ngisithi hawu bantu bakithi lahlaba umkhosi ungathi livalelwe, kanti izingqondo zenu nje ezingachombulukiyo kazichombuluke ingqondo zenu, liphume egcekeni libe sobala, liyisizwe esilohlozi, isizwe esihloniphekayo endulo. Namhlanje seliphongoba impahla nje ngenxa yokuhlala lihlaba umkhosi libuyele emuva. Kwafiwa kubuhlungu, kodwa akulalo yedwa ozavuka, akulalo yedwa ozakulungisa. Laba bantu ababusa ikakhulu yena lo nguyobamba izintambo, nguye owayebulala abantu hatho umgabe kuze kube namhla. So ke nxa likhuluma lisenzani, lisenzani, liba ngumsindo kuphela. Njengoba nesithi ukuthi ititisi nxa ikhonkotha indlovu, ivele indlovu ayithalazi, iyazidlela nje ikhohliwe, kumbe iyoni yone. Bona otitisi lokhe beba ngumsindo, lingotitisi. Buyelani endaweni yeni lapho elalikhona ekudabukweni wenu, libe ngabantu, libambane, lekele ukwenza amaphathi amaninginingi, libe ngumuntu munye, lihlonipheke, likhangele impilo, lihlanganele ukukhuluma into eyakhayo. Liyekele ukube likhuluma ngokuthi lixoliswe, likhuluma ngokuthi labulawa. Sokwadlula kwenzeka kuphinde kuphenduke kuye kwenzeke okunye ukuza kuba ngcono kini ngaphandle kokuthi lilungise impilo yalaba abakhona manje. Vukanini madoda, vukanini bomama, yekelani ukukhuluma into engasozilisize. Lingamanciwa nxa liseze nje, yekelani amanciwa, khangelani ukuphila. Lizabona izinto zoneze likhala ngazo sezizilungisa zodwa. Vukani maNdebele, kungabolala lijoyina abantu lincenga ukucatha lisesabela impilo zenu nanamdla. Lokhe lichayela uvalo olatsha unkomo waze wajoyina waba umsila wezana lani, lokhe lingumsila lihudulwa phansi, umsila ongathwalekiyo ohudulwa phansi ungakomplaini.
Angibingelele muli yestudio 7, philani nami ngiphile kuzo zonke indawo lapho elikhona. Ngingumathiya ePlumtree esigodini somholi bukamxotshwa. Ngithi mina angikhale nje ngento ethile elitsheleli elitshontshiwe eBalagwe ukuthi iZimbabwe yona ukuba nenhlanhla kuba nzima kiyo, kumbe yangenwa kuba ngabantu abamnyama kakhulu, angazi lapho ukuthi umuntu ayetshontsha ilitshe lasemathuneni elirepresenta abantu abangu 20,000 abatshonayo, kodwa ayelitshontsha ilitshe elirepresenta abantu abangu 20,000 abatshona bebulawa ngesihluku. Okungawukuthi kusho ukuthi ukuba umuntu omnyama ngibona ngani kuyakhulela ilizwe leliyana. Ngiyaye ngizwa abantu bethi mhlambe umuntu ongafundile nguye oyenza izinto ezinjalo, kodwa ngibona ungani yibo abantu abafundileyo abenza into eziphuma endleleni ezingahambisani lomphakathi. Okungawukuthi inyuzi uma zibalwa kuthiwa eZimbabwe kutshontshwe ilitshe elomngcwabo, kubukeka njengento embi kakhulu efaka lelo lizwe ehlazweni, livele loni ilizwe lakhona liyihlazo lona ngokwalo. Leyana into ngabe iyaphela eZimbabwe, abantu beZimbabwe bezibona ukuthi bami kuphi, ngoba kwamanje kwaloni ilizwe liyana lisesimeni esibi. Alikho ilizwe elingelamali yalo esemthethweni, ibhondi nota somali, angeke uyibize ngemali lento le, liphepha elibambe ukuthi kube nje kudlala umacala ukuqashelana ene imali yabahlali kuphela abantu abayibaba phethe Zimbabwe kumbe ama ministers abaphathi bondi lebaphetha baphatha ama rand baphatha ama US dollar lokuyana nje kwayenzelwa wena mvoti ukuthi phatha imali engaphumelizweni engathengi ngitsho ungayebutswana iphetha awudli uyabulawa indlala ungene South Africa uphethe bondi uyabulawa indlala so ngeke usho ukuthi ule mali usitsho ibondi ayikho imali yakhe yabizwa ngebondi
sanibonani sanibonani ku studio 7 hayi siyabonga siyabonga indabeni isithumela zona hawu ngijabu uthobela lana eBrown Fisher hayi ngibonga kakhulu indaba ezinhle nisithumela zona ku studio 7 kodwa ikhona into engxakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo so engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotect kanjani so nawe ukuthi amatshe amathuna esikhumbuzo zayatshontshwa kushuthi obvious uhulumeni akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani babulala abantu kanjani uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe kanti nguye wabulala abantu uma sokufa kwamatshe uyabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela eright ngiyabona
livuka njani basakazi baka studio 7 kundawana zonke ze-America khona ngapho likhona thina sibona umqando osusihlasele igama lami uPeter ngiseSt Joseph angithi mina lapha sithwale sezima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kumbela uhulumende lomthetho ozama ukuwufaka uzaphathisa kodwa hhayi ngendlela into sezidura ngakhona siboni uzima into ziyakhuphuka ziyimuva ziya phambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathole nzima lanxa bedobhile emasimini kodwa-ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo umsepha konke khona kukhona amafutha okuphekisa kuzabadulela kakhulu siyacela uhulumende ukuthi umthetho awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enxa kungaphathisa izakhamisi ngijike kuya phansi Joseph unjani umfundisi wami Santumbani osothi ZCC ngithi uhlaba ngalo David uvuka njani lemuli yakho jike kunalo umama mozala mina ngithi philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19 ayihambanga loko siphakathi kwayo siyacela lonke lizinanzelele umanager uthabano Dajiyani osest Joseph kwabhidi ududu ngithi philani madoda lizibambe kahle
ngabele njani basakazi njani basakazi bethu abahle besilethele izindaba hayi mina igama ngubafo igama ngubafo hayi into inkulume ngendaba elitshe zuhlungu lelitshe leli ma bebuya lapha bona bazobuka izithombe zabo bazobhizi ngezithombe lezi ezingalilethi lutho azisilethele iluto lezithombe lezi zawumbuya nehande ezanzane zabo zale zade lezolokolo kodwa ebuye lapha nje kobulawayo bethu zobuna esikankomo ngapha akusilethele lutho kulamanga nje badinga amavoti labantu labo kahle kahle into adibalulekile ngabe uhambe wakhona hale lapha abantwini ababulala abaphansi babagcwele emhlabathini babosidelela labantu labo sebefuna amavoti oba sesebona ukuthi insuku ziyasondela bantu bakithi asekeleni uyekelani ukuvota lokhu vele uyabavotela abantu laba balezondo basenzisa izinto ngenkani noma singafuni basenzisa izinto what are the use of ukuthi betshontshe into ebaluleke kangaka ilitshe labe litshontshe elifakiweyo ungahlonipho ungahloniphi lokuthi bevimba abantu besemcimbini walwana ikubonisa ukuthi ungahlo and uvinjwa litshona emadebheleleni uyayiwuhlula kabi le nto eyenzekayo abayenzayo sasa sebebuya bekhamisa bebelengisa amabhuku bethu babobo bafuna sibavoteli bafuna ukuthi bevoteli ingabavoteli abantu labo
Security as well as the amount of availability in the school. Our amount of availability of the Banjana, the Babuchi, the person goes in the Kuru. Run a touch of our bills of rights or penalty. The matter of the whole line change, the matter of time to put the pay. None of our pressure about our Kuru. Our fellow Mavanta and the Babuchi is not what our family to put the color set of the Narangan, the Kuru Medic, the Vanilla and the security.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Kwe
kwezemelika. Abantu asebethole umsebenzi kuwonalo umnyaka sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.5 million okulinani elikhulu kakhulu kubo bonke omongameli asebeke baphatha intambo zombuso kwele Melika kumalanga alikhulu okuqala umsebenzi. Lokhu kwenzakala lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 olwavala ilizwe okomnyaka phose wonke. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo-ke umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia.
Mama nombolo abantu babathole imisebenzi kumavikila aya improve kakhulu. Siyazi kubana before iCovid iqala unemployment rate la eAmerica ibiku boma 3.5%. Ngesikhathi seCovid yakhuphuka ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi yakhuphuka unemployment rate yafika kubo 15%. Sayibona ke njalo siqala ukwehla especially ngama vaccine so kusiba lama vaccine khona manje i unemployment rate is below 6%, which is a great improvement, but ayikafiki izinga ebiyilona before iCovid. Kodwa konke kuyathembisa ngoba siyabona sekuvuliwe endaweni eziningi because iCovid manje ngama vaccination la indawo amakhampani amaningi asevula, so abantu abaningi sebeqala ukuqashwa futhi. So siya expect ukuthi izoyehla futhi njalo i-unemployment rate iziyofika kulo izinga labo 3.5% lapho yayikho before iCovid. So uBiden wenza umsebenzi omhle kakhulu. Siyabona even lama bill afuna ukwaphasa lawa afana le infrastructure bill le A1 trillion ukulungisa ama bridge lemigwaqo leziporo zezimela lama airport lama into zonke ezinjalo nje into zonke nje lezi zikuchazisa imsebenzi ngoba kusho ukuthi abantu abaningi bazothola ukuthi baqashwe. So yeah, I think into azenzayo uBiden ngempela ziyawuthuthuka umnotho welizwe laseAmerica.
Ake sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus. Umumo unjani lapho okhona wena esigabeni se-Virginia?
Lapho engikhona e-Virginia ngibona izinto sezivuleka ngoba ngibonile even i-weekend yona le mangi ngaphuma nje ngisenza ama-errands lapha ngaphandle. Bona ukuthi hayi abantu vele lama-mask abasawagqoki noma bengena even ezitolo ama-mask i-mandate isi-raisiwe ukuthi akusela need ukuthi uma usuvaccinatiwe ugqoke imask. Into nje engatholisisi kahle ukuthi akwazi ukuthi uvaccinatiwe lo ongavaccinatwanga ngubani. So but the fact ukuthi sekule confidence ekuthini ama-vaccine la asebenza ngempela i-CDC le-NIH yabo Dr. Fauci isi-announce ukuthi hayi no imandate yama-mask isebeyi-raisile akusela need ukuthi uma uvaccinatiwe ugqoke imask. So siyabona siyabona sokuqala ukuvuleka even kuma game lapha ama sport i-football le-basketball. Siyabona ukuthi abantu sebeqala ukuvunyela ukuthi baye e-stadium bayobukela imidlalo leyi. So kusho ukuthi hayi izinto sezibuyela back to normal. Siyabona abantu abaningi sebeqala ukubuyela lasemsebenzini kodwa abaningi abantu I think i-COVID approve ukuthi abaningi abantu akula need ukuthi baye ema-ofisini bangawenza umsebenzi wabo kahle basemakhaya. So abantu abaningi lokhu besebenzela emakhaya. Sizobona ngokuya kwesikhathi I think ama company semeja i-productivity kulapho abazodetermina khona ukuthi hayi maybe abanye abantu sumele babuyele bayisebenzele ofisini but okwamanje ngathi into zonke isebenza kahle abantu besebenzele emakhaya and ma usiye ezitolo akusagqokwa amamaski kuyatshengisa ukuthi izinto sezivuleka ngempela.
Singakihlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebheju likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi segugurawundi esilobela lanxa kwantshontshwa ilitshe elalifakwe khonapho elesikhumbuzo sabantu laba. Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke sehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofitha uTB Joshua. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama.
abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.